lokhu kusezisebenzini sengithole nje isi engathi isicebiso sokuthi ngibizele ke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke insanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esaladani singenzani, yilo elisinika amandla bebengakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuyelenini yini esaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke senza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Sibone ngani akulanto ephumayo ke evela kuhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo olukhona ikuthi manje bephuma ku-collective bargaining table ukuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi besebezaphenduka kuviki ezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi yiluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali?
Sibona ngani ke akula remuneration ekholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu ababaningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.